Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 8 kuLwezi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nansi ezihamba phambili. Ivandla leMDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamashumi ayisishiyangalombili 80,000. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle. Inhlanganiso yeibhetshe likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla leMDC Alliance lithi selithole abasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamashumi ayisishiyangalombili 80,000. Ngesilinganiso sekhulu lithi selikhule ngokungamashumi amathathu i-30%. Leli bandla lithi lijonge ukuthola abasekeli abatsha abangena kuzigidi eziyisithupha i-6 million abazalivotela kukhetho luka-2023. Ibandla leZANU-PF lona lithi lidinga abasekeli abatsha abangu-5 million. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
I-6 million siseduze ngenxa yokuthi ibandla jikelele sile rural campaign committee yiyo ehamba lopresident ifanele ukuthi silungisele 5 million potential voters. I-youth department i-target yayo yi-1 million voters. So sibona ngani singaba plush or minus kancinyani ngoba abantu umfutho wabo mkhulu kakhulu sebediniwe bathi daka kangene.
Lingathi luhamba njani uhlelo lwenu lapha lokudinga lawo mavoti?
Amavoti abantu sesisebenzisa esithi Citizen Convergence for Change ngesiNdebele. Abantu yibo abafani baziguqulele kumhlaba wabo. Sesikhuluma nabantu, izinduna, nabantu bonke jikelele, iphathi ngosana lokudinga ama-MP lama-councillors ngabantu abazasikhethela abesitenkayi khonaphana kodakanela, abazasikhethela umuntu abamfunayo abantu bantu. Yikho-ke thina siyashakula, siyaqhatha sokusela abantu ukuthi bavunye ngoba abantu bathwele amagabha avuzayo ngochuku olukhona. Hathi abantu bazondile ukuzonda kwabo efakweni imigoqo emgwaqweni, imota zidutshulwa, abantu betshaywa, yona izani senziwe amathanda khona ukuhlana kupha abantu abaningi umbuzo ukuthi kanti ujaha ujamisa bamzondelani. Yikho-ke sebesithi kulapha okuzanikezela khona.
IZANU ithi lidlala amadlwane nje, akula mavoti angu 6 million eliyawathola, bona iba bayathola angu 5 million. Bathi iMDC libandla elafa kudala ngokudabuka phakathi, ngakho kabesabi lutho.
Hhayi, kambe singathini njengoba iZANU abantu ababone ukuthi iZANU ivothelwa ngoba i-FD Democracy. IZANU ngukhokho, hhayi okhulu ngukhokho. Bangaka okhokho abakhona manje. Siyabona emzini yonke kulo baba lomama abasebegugile, abantwana khonapho babe ngu-6, konke labami 6 ngabethu. Silesikadise sesibonile ukuthi emzini yeZANU ubaba lomama yibo olokhe begijima. ngezano PF intanga yonke nje labantu babo sebekhubukile sebekuchamisa le NDC Alliance ngoba i NDC Alliance inethemba njalo ifuna ukuthi olutsha luzikhethele abathungameli olutsha yibo abafanele ukuthi bazuze imisebenzi babe lama project.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se MDC Alliance. Luqhubeka lusekudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa edalele High Court lilunga lezanu PF elithi kumele esuke embusweni ngoba kangenanga kuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba unobhala obona ngokuqhutsha kwenhlelo zaleli bandla umnumzana obethi Mpofu ephikise lolu daba ngolwesihlanu esithi uMnangagwa ngeke adonselwe enkantolo ngoba efikelwa isisekelo sombuso welizwe. Umamangala umnumzana Saibeth Musengezi uhambise uMnangagwa lezanu PF yemthethwandaba esithi umhlangano we-Central Committee owenziwa ileli bandla owakhetha uMnangagwa ukuthi abe ngumholi ngemva kokugenqulwa kukamgabe libutho ngo-2017 kawenziwanga kulandelwa umthetho. Ngokunjalo uthi ubukhokheli bukaMnangagwa labo abukho emthethweni. Amagqwetha athi lanxa nje isisekelo sombuso simvikela uMnangagwa udaba lolu luyamthinta ngoba umhlangano ophikiswa ngumamangala kuyiwo owamfaka embusweni. Sicoxele linye lalawa magqwetha umnumzana Kulahove.
Iliqiniso ukuthi kungabe kulayo imithetho eZimbabwe evimba ukuthi uMnangagwa kumbe umongameli ohlezi esihlalweni elethwe ekhantolo kumbe bethi ngesilungu bemsuwe esangumongameli. Kodwa okukhulu okumele sikunanzelele ukuthi kuleyi indaba elethwe nguSibhefe abantu bokuqala okumele bephendule leli cala abaletheswayo kasomongameli uMnangagwa kodwa iqembu lezanu PF. Ngakho ke uma uRobert Mpofu kumbe yena uMnangagwa esithi yena uMnangagwa njengoba engumongameli angeke alethwa ekhantolo even kungavumakala khona kungayamukelwa ikhantolo uMnangagwa ebekwe eceleni kodwa akutsho ukuthi izanu PF njengeqembu kayisela cala lokuphendula. Indaba leyi ibhekane lezanu PF njengeqembu lombusazwe ayiqondananga lesihlalo sikamongameli ye kuzayenzeka ukuthi uma ikhantolo ivumelane lalo undoda olethelwe licala ukuthi ithi hayi izanu PF ayi-ekthanga ngendlela efaneleyo ngokubeka uMnangagwa ukuthi abe yi-candidate eyama kuma-elections emele iqembu lezanu PF, then umuntu oza-affecteka, umuntu ozaluza isikhundla sakhe kunguye uMnangagwa.
Umthethwandaba ubona uluphatha njani lolu daba?
Kunzima ukukhuluma ngento engenzakali kodwa kukhona ukusola okukhulu okuthi khona ikhantolo zeZimbabwe especially i-High Court kanye le-Constitutional Court uma zihlala phansi zicubungula indaba zombangazwe kulombono phakathi komphakathi kumbe public opinion yokuthi amakhantolo lawo awakho independence kawazimelanga wodwa kawalandeli umthetho ngendlela eqondileyo kodwa avame ukwenza ama-decision kumbe ukuthatha ihlangothi leqembu elibusayo elezanu PF. Njalo uma sesikhangela ukuthi khathesi umongameli wenkantolo uJustice Malaba bekumele ngomthetho ethathe umhlalaphansi kumbe eretire kodwa sabona umongameli uMnangagwa engenela ukuthi uMalaba eqhubeke eminye iminyaka emihlanu. Ngakho ubudlelwano lobo obuseduze phakathi kukaMalaba kanye lesikhundla sikamongameli weZimbabwe yi yiso esenza umphakathi usole ukuthi inkantolo si independent ngombe zizimele kumbe zenza ama decision ayo aqondileyo uma sicubungula indaba ze politics eZimbabwe.
Bakhona abathi kuyaliwa kuzanu PF phakathi kuka Mnangagwa loTshiwenga. Kambe okwenzakalayo lokhu kungaba kuyilezo zimpi yini?
Ngokunye futhi lokho kunzima ukwazi ukuthi iqiniso sibili kule indaba lithini. Kodwa singakunanzelela njalo sikhanyela nje indlela iqembu lezanu PF eliyenza ngazo izinto. Ekungeneni kukaMnangagwa kwasekutshise indaba ye-G40 lelacost. Ngemva kwalokhu kwakulelinye futhi ihlangothi lelinye. Ngakho-ke i-history yeqembu lezanu-PF ihlala i-history exoxa ngenhlangothi ezibangisanayo. Akungeke kwamangalisa ukuthi kube lohlangothi olubangisa ukukhokhela kukaMnangagwa. Njalo lokhu sesikucabanga kumbe sesikukhangelisisa, sesikhumbula lokuthi sesisele leminyaka emibili ukuthi siye kuma-elections ethu alandelayo. Ngakho-ke kungabe kuyikuqala kokuzama ukunyikinya amandla from ezandleni zikaMnangagwa zibekwe komunye abantu abaphakathi kwezanu-PF abangafuna ukusebenza laye uma sesisiya kuma-elections aka-2023.
Umnumzana kuda wove ligqwetha sixoxela ekwelebhilithane. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi iphakathi kokuqhuba imihlangano lezakhamizi zemaphandleni ngodaba lwegugurawundi ifuna ukuzwa imbono yaso ngokulondolozwa kwembali yalesi sika. Ngeviki edluleyo inhlanganiso le ifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawelwa eBhalangwe ngemva kokutshontshwa kwamanye amabili. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Sibambe imihlangano ezindaweni ezijiyeneyo ezifanisa lesilobela eMatopo, eCholocho, eLupane. Sihlangana labo ngezizathu ezijiyeneyo, sihlangana labo ngokuthi bafisa ukuthi kwenziweni ngokuthi kupreserve i-history, i-memory yombhuqazwe. Sihlangana labo sibuxoxisana labo ngoba njengenhlangano kulelanga u-22 December esikhumbula khona ukumiswa kombhuqazwe, so siyakhulumisana labo ukuthi bona bacabangane ngalo lelo suku ngoba uma sesikule isikhathi sikaNovemba isikhathi sokubana siyabe sesilungiselela. So lonyaka njengenhlanganiso besilesifiso zokuthi sibe lemihlangano ezabanjwa ngaphandle kwakoBulawayo. Siyaba lomhlangano koBulawayo langaphandle, besifisa ukuthi sibe lemihlangano langaphandle kwakoBulawayo ngoba abantu bakithi uma beqhubeka belokhu bejabulela u-22 December lona lililanga lezinyembezi kuyabe kulosizi, nathi singaqhubeka senze umkhankaso koBulawayo singaye emakhaya kugcina kudaleni ukuthi kungabi lokumuva ndawonye.
Izakhamizi zithini?
Zilokumangala ngoba ngathesi kulokhu kwathiwa izinduna kuvuza ukuthi zibe yizo ezizakhuluma labantu. Akukho ngisho loku kodwa osokwenzakele ne-NPRC, akukho vele singathi sokwenzakele ezabelweni. So izakhamizi zilokudana kakhulu ukuthi kathi udaba lwangukwana luyaze luqale nini, kuyaze kufikwe nini. And ungakhangela izinduna angikholwa ukuthi zanikwa umsebenzi ezingawukhangelelanga, zanikwa ngoba uma wakulalela kwento kwangikhona angikholwa vele ukuthi kuya-implementeka. So kulenkungu eningi kodwa ngibona ngazathi kathesi bengikhuluma lezinye khona le matopo ezingani sezilethemba ngoba ilitshe kalikakhitshwa. Ezesilobela lazo lokhu ezisithi kathi manje kuyenziwa njani ngoba uma ilitshe lilokhu likhitshwa amatshazo kuba kuyatshengisa ukuthi akula kuzinikela ukuthi udaba lombhuqazwe solulungiswa. So ngibona ngazathi abantu akula kusuthiseka ukuthi indaba le ezafa yalungiswa ngoba uma kulokhu kutshontshwa amatshe kulokhu bengavunyelwa ukuthi bekhulume kodwa kuthiwa kabakhulume bekhululekile. Kodwa izenzo ezikhona zitshengisa ukuthi akula muntu othatha i-responsibility nokuthi zikhuluma kube sokusenzakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yeyiphetho likaZulu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umeya wobulawayo umnumzana Solomon Mguni usekhuthaze izakhamizi ukuthi zihlawule imithelo yazo zisebenzisa inkundla zobulembu ezifana le-Eco Cash le-Telecash ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-COVID-19 lapho abantu ababuthana khona kumasipala bebhadala. Umsakazo we-ZBC uthi uhulumende usethembise ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yebhonasi linyanga ingakapheli. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani basebenzi baka Studio 7 ninja nonke abalaleli. Nginombono ebengifisa ukukhuluma kodwa ke into esuka nami ngathi phazamisa ukuthi sengihlala ngisenda ama message awavulwa loba angazi noba sekwatshintsha angazi ukuthi sekumi njani kodwa ke bengilesifiso sokuthi aluba le message yami ingafundwa layo. Umbono wami enginawo, nginombono wokuthi ngabe kuyenza i-MRP ikhulumisane lezaphu bahlangane kuvotelwe ama-councillors awe-MRP kuzovotelwa lo sibangilizwe lo mfo kankomo yena asimele ezi i-president ngale then i-MRP ngoba yona ifuna ama-councillors kube nama-councillor e-MRP. Sizama ukuthi simele iMathebeleland sibe labantu abasimelayo kuMathebeleland lathi abazakwazi ukuthi basenzele lokho esikufisa kwenziwe endaweni yakithi eMathebeleland. So aluba kuyenzeka umqondisi moyo weMRP lo sibangilizwe Nkomo wezapha kuhlalwe phansi amaphathi womavili kukhulunyiswane bavotele bonke bobabili laba abantu ngenxa yokuthi ngapha kuMRP sifuna ama-councillors ngale bafuna u-president kulokhu kuzapha. So akuhlalwe phansi amaphathi lawa singabantu banye kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye labana abantu kuhlangene i-MRP lezapho ngoba ngisi 1111 lesi okuthi lo munye uzimela yedwa lo munye uzimela yedwa lo munye uzimela yedwa kodwa sonke singabantu bamaThebeleland kuza silimaza akulanto esizayenza kuzapho kuzano. Izanu ayikaze yawina elokhu yaba izanu ngokucabanga kwami angizange ngizokuthiwa izanu iwinile izanu konke ikwenza ngodlame.
Sibingelele ku Studio 7, sibingelele kubo bonke abantu, kubo bonke abasakazi balomsakazo, kubo bonke abantu abawumamelayo lomsakazo, kumagumba manomhlaba, sidiphilani ngegama lenkosi yethu Jesu, thina siyaphila. Hayi siyabonga izindaba ezimnandi elisethulela zona ngazo zonke izinsuku, indaba eziliqiniso. Siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Bengithanda nje ukuthi ngiphawule ngalaba abanye abantu mhlawumbe abathi bona i-MRP ifanele ibambane lezapho. Khona kuliqiniso ifanele ibambane kodwa ke phela ubambana njani lomuntu onguye lokhu kulethela isitha phakathi komuzi. Ubambana njani lomuntu oletha isitha phakathi komuzi, umthemba njani umuntu olobudlelwano lesitha wena obusumthatha umenze umuntu elingasebenzisana. Engicabanga ukuthi hayi akufananga vele kusetshenziswana. I-MRP ayiphushi ivangeli layo, izaphu layiphushi ivangeli layo, ngoba both those parties abaholi bazo omunye naye anti ufuna ukuphatha, omunye naye ufuna ukuphatha kakhoza afuna ukuthi ebe umntwana phela kumbe ebe yi-deputy. Catholic. So ngicabanga ukuthi MRP abantu abayeke iphushe ivangeli layo eliliqiniso futhi okungukuthi wonke umuntu uyayibona ngokuzano ngoku MDC ngongaphethi ngwemathebelele ndiqiniso uyalazi just ukuthi abantu balalokhuya lokuthi bayasaba njalo abanye basebenzela izisu zabo but okukhulunywa iMRP wonke umuntu uyaku understand so abantu abayekele nje ukuthi abantu kabahlangane kangeke kuhlanganeke bakithi angeke kuhlanganeke bese ngibuya kule ndaba yokuthi upresident weZimbabwe kugcizelela upresident weZimbabwe noDwe Mthokazi weZimbabwe uthi yena uhambile phetheya ngoba kade sizwile nje ukuthi ubeseScotland uthi ukhulumele Joe Biden ukuthi yena uJoe Biden uthi bazaxoxisana bazaxoxa engicabanga ukuthi yazini abantu abasabantwana ukuthi bengarotsha nje noma yinini umuntu engazekhani kukuba roba sebaroba phela noma beyaxoxa la bangaxoxa layo kodwa kutsho ukuthi ukuxoxa lokhwana sebethe bona ama-sanction bayawasusa ngiyabona
Sanbonani Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila likhwe litheno. Sibonga nje indaba enisithumelela zona nje impela hayi. Siyabonga kakhulu sengathi ningahlala nesithumela kanjalo. Hayi siyezwa maso kuthiwa sokuvule le nhlanganiso lena yokuthi abantu bakhumise nimlotha. Ungcono ngoba abakazaphu sebekhona bayibo ababulawela abantu. Ngoba laphana kwakubulawa abantu bakazaphu ngalesa isikhathi. Owamumbono uthi wona sebengathatha uzaphu bakhulume naye. Bayeke nje bonke laba bantu bathatha uzaphu impela nje bakhulume naye. Ukuthi hayi njengoba sakubulalela abantu uzaphu esinakho manje yilokhu nalokhu 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 nalokhu. Nezinduna zakhona phana emathebeleni nje. Hayi bese ngibulisa abadala bami abangizalayo. Phela ngithi hayi kabaphile. OmaNdebele labo Mahlangu. Ngithi hayi kabaphile nabafowethu bonke.
Studio 7, salbonani lonke baphathi beStudio 7, noma ngingaliqambanga ngamagama. Ye, mina ngiwuzukode ngilapha eBotswana. Hayi, bengithanda ukuphawula lami kancane bakithi. Ngiyathaba, ngiyajabula ngomfo kaNyongolo uSibangilizwe. Sibangilizwe, nxa ungizwa lawe lapho khona, lise libambane le-MRP ekaMqondisi. Umqondisi ngwakithi lawe ungwakithi kesikhipheni lamahula akazame ukubuyela endaweni zakhe zamani madoda zizalisapota zamani madoda hayi ngiyabonga ngusikode lapha eBotswana amen
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe i-AFP ithi inani labantu abafele engozini yokudilika kwesinye isitezi eLagos kweleNigeria selikhwelile laya kumashumi edlula amane 42 abasindileyo babikwa belitshumi lanhlanu I-Associated Press ithi kulokufuthelana okukhulu kwele Iraq kulandela imizamo yokubulala umholi walelo lizwe umnumzana Mustafa al-Kadhimi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi selokhe engene embusweni iMelika isisungule imisebenzi edlula izigidi ezinhlanu 5.6 million. Loba enkundleni yeTwitter izolo uBiden uthe njalo uhulumende wakhe wenelise ukwehlisa inani labantu abangasebenziyo laya kokwedlula kancane okune ekhulwini i-4.6% kuphela. Uthi lokhu bekunakanelwa ukuthi kuza kwenzakala sokwedlule iminyaka emibili elandelayo. Wengeze wathi isikhwama sakhe se $1.2 trillion esisanda kupasiswa lidale lephalamende sizawuqinisa umnotho iMelika ihambe phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona ngathi lokhu inkulumo leyi xa ungayinanzelela kahle inkulumo engaqondanga ngoba isikhathi angene ngaso embusweni bekuyisikhathi esibi kakhulu umnyaka ngathi beceza okwedlule isikhathi sokwedlula umnyaka abantu bemiswe emsebenzini ngenxa ye-COVID kungesikwehluleka kwalowo bebusa kumbe lo osuke wangena kusuke kwaba imizamo yakho. Kodwa nxa singananzelela ukuthi esanda kungena yena kathesi-ke izinto besezijika besezitshintsha indawo eziningi ziyavula kanti ke njalo abantu abaningi bayabuyela emsebenzini abanye ke basuka batshintsha izinto zatshintsha ngenxa yokutshintsha kukwenzeka kwezinto abantu sebesebenzela endlini basungula eminye imisebenzi abangayisebenza ke kungasafani nakuqala ke ngakho kwaze kwalunga ke lokhu abantu abaningi sebebuyele mhlawumbe sebethole izindlela zokuziphilisa eziyimisebenzi ngakho ke lokhu kasinyeke sakuthi sinikeze uBiden i-credit ngakho isikhathi se-recovery njengoba sibona indawo eziningi zivula ngakho ke asingele sila nxa bebuyela emsebenzini bese sithi hayi umnumzana lapha ke uyasebenza.
Kodwa akula yini lapho esingamtshayela khona ihlombe uBiden sithi hayi ilapha usebenzile.
Nxa sesikhangela kwezomnotho lapha njengoba umnumzana senda kungena ngathi kumbe phakathi kwesikhathi indaba ye-COVID le ihlukumeze i-industry kangaka kunzima ukuthi singathi hayi uyazama kulapha lalapha mhlawumbe simtshayele ihlombe sithi hayi uyazama ngoba sifuna izinto ngathi ziyabuyela kasike silinde sibone ukuthi umkhuhlane lo uyahamba na awenzela ukuthi abantu basebenze kahle njengenjwayelo bese sibona naye ukuthi imisebenzi yakhe iyabonakala na noma cha. Ngibona ngathi okwamanje singamtshayela ihlombe sisuka sesivala inkukhu zethu isikhukhukazi sona sisabekela asiyekela amaqanda la aqala achamisele bese sibona-ke ukuthi singakwazi ukubala noma sokungamathiyane okwakhathesi ngibona ngathi siyabe sesihambele phambili kakhulu.
Isikhwama sakhe sokuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo ebesikubo 3 trillion ugcine sesehlisa saya ku 1.2 trillion ngoba ama-Republicans ebengavumi. Njengoba limali yehlile kangaka ubona isenelisa yini ukuvuselela lokuqinisa umnotho?
Kulolo daba ngibona ngathi wenze kahle ngokuthi ehlise inani lemali ade kufanele ifakwe lapho ku-infrastructure ngoba singananzelela-ke lokhu kuhlasela umkhuhlane we-COVID izakhiwo eziningi kazisela msebenzi zimi nje kazila lutho ngaphakathi ngaphandle nxa engaqakathekisa-ke ukuthi kwakhiwe imigwaqo kurenovethwe ama-ports lapho kungena khona izikepe ezithwala impahla eziyingxenye ebalulekileyo nxa sisiza ku-trade lapha lamanye amazwe kakhulu nxa engaqinisa-ke lapho kungenzeka kusize. Yikho ngivumelana layo ukuthi hayi ukuthi ehlise leyo phakethi okwakhathesi ngibona ngathi yinto enhle kakhulu ngoba asazi ukuthi siqhubeka lapha siya phambili kuzohamba kanjani njengoba sibona nje ngithemba la umsakazi labo ohamba khona ungananzelela ziningi indawo akathi kulamabhizinisi khona esezimi nje kungela lutho phakathi sezi-vacant ngenxa yodaba lolu lwe-COVID ngakho-ke i-infrastructure lapha ngibona ngathi ukuba lokuhla empa ukuthiza ukuthi asike sehlise sike siprioritize kokunye njalo ikho ngithi-ke ngifisa ukuthi ngabe lokho leyo priority aqinise emgwaqweni lakumaports lapha ngoba okuningi lokhu sesingakwenza sisebenzela ezindlini siwazi ukuthi-ke ama-goods and services kwaziwe ukuthi kube available ama-goods gijima emgwaqweni ama-services kulokhu zeni kwi-network infrastructure. Yikho-ke ngibona ngathi lapha nxa ngaqinisa-ke kakhulu kulokho sibili uyabenze kahle.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-MDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingama-80,000. loqhubeka losekudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Mnangagwa enkantolo lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangena ngakuhle. Inhlanganiso yebhetshi likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.